okusimangalisayo ukuthi akulivini one ophezulu ufana sekuwawavotha kodwa makungahungagcweli ukuthi bona labanabhururi bakhe yibo abenze ugwele gwele asikezi ukuthi ohambe esitokisini esitokisini akakaye ekhothi baye badonsele ezitokisini kodwa akulesivele ekhothi so akuyakhuluma amazwi amahle umongameli sesimelele i-action
limeleleni
sibone sebebotshiwe phela badonsele emthethwandaba izindaba zakhona zonke ziningi iy'ndaba ezenzakalayo izimali ezigalakade ezisabisayo ezizathiwa kuthenga imoto ilamborghini kuthenge nomtakazane imali yakhona sikezothi ivela ngapi but abantu bangungunu bathi kulobugwelegwele obuthile okwenzakalayo khonaphana
ufisa ukuthi ngakwenziwani ukwezethi kulwisana lokungathembeki lokho
kababotshwa abantu umthetho awungakhethi ukuthi uzibani nguzibani okwesikhathini samapholisa ethu ubaleki basile engqondo leyani ukuthi besaba ukubopha abanye abantu kanti singamaphosa aphiwa amandla okuthi babophe abantu bonke ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona kodwa kula-action ukhuluma amazwi amnandi umongameli kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo kube izenzo okungemazi kuphela
ye siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuyakhuluma ngakho lokho ukuthi bangazi bebopha abanye abantu bayakhitshwa lingakajoni konokho-ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali khonokho
lokho sokusithi yona kusezedela ngikwayayela manje Zimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa nasesifuna umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umuntu lwana ongenile esitokisini waye ngathiwa ngemthethwandaba akulandelelwa khona lokho akulandelelwa ukuthi ungene esitokisini naye ephuthe emthethwandaba indaba yakhe ayigwetshwe uma ayigwetshwa akhululwe uma ayikhululwe kodwa akula oyedwa phakathi wabofikayo emthethwandaba ngale kuko omhlaba uyalingana esibona khona ukuthi umuntu lesicala mbekalacala kodwa nabaphendukele ezitokisini ba umuntu wakhona uyangena uzothi awuthenga amachikenini ethengele isitokisi sonke amachikenini uzothi wahambe wayenza i-shopping ye-South Africa wathenga amatinisi e-R23,000 kodwa awusoze umbona into khona ehambe emthethwandaba
singathi kungani kukhona okuyesatshwayo la ukuthi engxa yabanye abantu bamomente okuthize akunjalo mfowethu
kukhona ngani kunjalo ngani kunjalo ngoba sizwile esifike inkalakade yindoda lapha ngani baxabana lenkosikazi sozothi ukuthi hayi ungahanje umthethwandaba abo kuyavela ezinye indawo kuvile kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphanda amangcwaba indaba lezi ngahambe emthethwandaba so yikho zifihla mtem yikho zifihla yikuthi nje umuntu ngeko emsakazweni ngiye ukuthi uzwane wenze lokhu nalokhu ngoba uyadingala ubufakazi kodwa sikukhangele ngami ukuthi hayi umuntu wasantungwana la